ongabophisa ukuthi ume estradini unguwo othengisela abantu imali, ngoba uze uthengisele umuntu imali kufanele ube le-banking license, kodwa nje hhayi akuwophisi nje ukunikeza umuntu imali amayuzi.
Manje nxa sikhangele lona lolu udubo esilubonayo olwemali yona le entsha amazig le, ulubona njani njengoba sizwa kuthiwa yona imali uqobo ama-notes ama-bank notes lama-coins ezindaweni eziningi kayifikanga?
Ye, ngoba yena usomkhulu we-bank uMhlabane wathi yena asoze agcwalise emsikeni imali eningi amaziki, ukwenzela ukuthi abe ngathi uyabamba kumbe uyagaxa i-circulation, yenzeka control inflation. Okwesibili ukuthi ngibona ngathi mina abantu laba abejani bafuna ukuthi bajayeze izinto leZimbabwe ukuthi asebenzise ama-electronic money transfers, abanye sasizele sibathi laba omali ikhokhesha yabo nikho bakhweza umthelo usuka ku-1% usiya ku-2%. Imali vele emthetho wayo ifanele ibe khona kulimi mina engiyisebenzisa ukuthi ngifuna i-cash kumbe ngifuna ukuthi ngiyethenga ukuthi ngisebenzise ama-bank card. Kodwa njengokuzwa kwami yena ekhuluma umnikazi wakho wayesithi yena uzarestrict-a imali ukuthi ibe ningi kakhulu, yenze ukuthi athinte inflation. Mfowethu, lathi nje sasijayele lathi ukusebenzisa electronic transfer, awudingi ukuthi hambe sithole i-cash, kunganceda nje ukuyenzela ukuthi imali yethu isadilika.
Kodwa lona udubo ulubona lungaphi kahle kahle, ikakhulu siyasizwa abanye besithi abantu labo somabhizimusi abalathemba lokokuthiwa yi-confidence ngesystem ye-bank, ukubona kuyikho yini lo?
Ngingazi ukuthi ngoba mina vele emthetho wami angijayelanga ukuhamba ngisebenzisa imali ngiyandisuthi kumbe ngingayingikhathi iphuza nje ngingasebenzisa idola lapha lalapho, kodwa ama-transactions amakhulu ngisebenzisa i-bank. Nxa abantu besithi abalathemba emabhenki kumbe imali, liqiniso ngoba sekulesikhathi iminyaka eminingi imali zethu zibhidlileka. Kodwa okwakhathesi kungcono ukuthi ngoba imali yakhona sivele sikhona lokhu asizisebenzisele emuva, engxenye singaba sokudayela ukusiyejayela ukuyisebenzisa kuzafika isikhathi sokuthi siyayithanda. Kodwa engingavumelani lakho mina yikuthi uhulumende athi yena kule official exchange rate i-$1 eyangaphandle i-$13.50.